kodwa sesicela ke ukubana uhulumende avume ukubana useyehlulekile njalo abesebiza ama-stakeholders ahlanganisa nama-foreign investors kumbe abe-church ngama-political parties akhona elizweni ama-labor unions labe-business ukubana ababizeli kunational indaba khangela ubana madoda njengoba umumo wemnotho umubi kangaka kuyini esingakwenza kube yinto esiyikhangela sindawonye thina njenge-m d c sile yethu indlela eyomnotho le-program yepolitiki esingayiletha ukubana kulungiswe udaba oluyilo oluhluphayo ilizwe lonke kodwa ke lokho singakwenza uma siphakathi kume siceliwe ukubana sibe phakathi kokukhulumisana nabanye bethu abakuhulumende nama-stakeholders siqale ngabo ukubiza bona bekufanele sibize bona ba-Africa First sikhulume nathi singama-Africans sisodwa bathokoze kakhulu ukubana sibabizile sabahlonipha ukubana sikhulume nabo sesizaba ne-program kekathesi yokukhuluma namanye ama-stakeholders ngaphandle kwelizwe nangaphakathi kodwa-ke sesibrife ama-African brothers and sisters awe-Africa.
Okunye njalo okukhulunywe emhlanganweni lo kuyini?
Kuvike ephelileyo South Africa ibe lama-election njalo sithanda ukuthi sithayele isombe i-ANC ngokuwina ama-election nokuba lama-election abekhululekile kunganabantu abatshayiwe njengalapha kithi ukuthi kuyathayanwa kuyabanjelwana akwenziwa izinto kuhle so njenge-m d c ukuthi ezimbabwe nxa kufanele kube lama-elections in the future kufanele kuqale ama-reforms wonke abe khona a-implimentwe then bese siba lama-elections bese sifana na nabe-South Africa okokugcina engikhulume le-media today yikuthi siyahlanganyela nabantu bezimbabwe nabe-Africa nabo mhlaba wonke jikelele ukusola ngokukhulu ukuthunjwa kwabantwana abayi-over 200 abe-Nigeria kulinyanga ephelile sithi thina akube lokuhlangana kwamazwe wonke ukuthi kuliwe lama-terroro la ayiwo ase-Nigeria ukuthiwa yi-Boko Haram ngoba sibona ngani yinto embi enyanyisayo ukuthi yenziwe e-Africa kudinga i-Africa yonke ne-international community ukuthi bahlangane